siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 1 kuLwezi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu sithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi liyawaswela amagagasi ama-networks avumela ukuthi besebenzise omakhalekhukhwini okubangela ukuthi kube nzima ukuthi bethintane lula lezihlobo labangane.
Sokuba nzima kakhulu nxa amagagasi engekho ngenxa yona la ama-networks. Khathe silinde ukutholakala ama-booster kusithinta nje empilweni yekhansi kuzonke kuhambiseni imibili eqakathekileyo njengezifa, imikhuhlane kungela mbadalo enkulu ngoba ukufona kulula kulo kugadi ibhasi.
Ingcwethi kwezamasiko esintu zithi kuqakathekile ukuthi abazali belondoloze amasiko ukwenzela ukuthi abantwana abangamantombazana bende belokhu bezintombi ukwenzela ukuthi bebe lesithunzi emendweni yabo njalo kulondolozwe isintu.
Abasafake amabhuruki futhi lawo la engangibabona bewagqoka sebefaka amathayithi. Mina mangikubhekile ngibona azathi ufake isokisi ubusuhamba phandle. Ma usendlini lo mntana wakho ogumbo esikhathi ole 14 years ebona usenza lokho uyabona ukuthi vele la ekhaya kulamthetho usesenza khona lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi liyawaswela amagagasi ama-networks avumela ukuthi besebenzise omakhalekhukhwini okubangela ukuthi kube nzima ukuthi bethintane lula lezihlobo labangane. Sixoxele umnumzana Lawrence Mpofu oyemanomano egonye enkayi ukuthi asichathisele ukuthi kwesakhe isigaba kwenzakalani.
Indawo le lapho esikhona thina ayila coverage ye-network ebalulekileyo ikakhulu e-connect. Iyaba khona lapha lalapha yana engcono kodwa layo ephelayo kwamanye amalanga ngenxa yokuthi i-booster yangkhona ayilamagetsi nge-net one. Nxa kungathuthukiswa kakhulu zona wona ama-booster la andliswe ezindaweni abe khona ukuthi phose indawo yonke nje iyabamba i-network kungaba yinto enhle kakhulu.
Nxa sikhuluma ngama-booster lawa liyake liwabone ngaphi?
Ya ikhona nje eduzane lapha esivomo, ikhona enye esigwe, ikhona enye embuma, kanti lenkaya esenta khona ama-booster. Impilo yakhathesi dadwethu isihlezi nokuthi kukhulunyiswane nje umhlaba osumncinyane ngenxa yokukhulumisana ngesikhathesi. So kuyenzakala izinto eziningi ezifisa ukuthi kukhulunyiswane information ihambe. So kuba nzima kakhulu nxa amagagasi engekho ngenxa yona la ama-networks. Khathe silinde ukutholakala ama-booster kusithinta nje empilweni yekhansi kuzonke kuhambiseni imibili eqakathekileyo njengezifa, imikhuhlane kungela mbadalo enkulu ngoba ukufona kulula kulo kugadi ibhasi.
Kuyini okunye njalo elingathi kulithwalisa amagabha avuzayo khona ngapho ikona?
Isikolo. Isikolo ikakhulu isekhendari. Abantu abethu bahambe imimango emide besiya ezikolo zamasekhendari kakhulu abangamantombazana. Imango abayihambayo mide kakhulu. Sifisa ukuthi kakhulu khona lapho ngakuba lesikolo sesekhendari eduzane.
Abasegonye bahamba kusiphi?
Baya eTogwe Secondary School.
Okungaba ngama-kilometers amangaki?
Ya, kungaba ama-kilometers angu-5 kodwa bakhona basuka emangweni edlula lapho.
Lowo ngumnumzana Lawrence Mpofu isakhamuzi segonye enkayi ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le enkayi. Uhulumende weBotswana usesole izizalwane zeZimbabwe ngokusebenzisa amaphepha angaqondanga okuhlala kulelo lizwe ngokungekho emthethweni bebalekela ukubotshwa lokubuyiselwa ekhaya. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe yilelo lizwe sokwehlisa amalanga anikezwa izethekeli. Intatheli izindaba eStudio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHebron kweleBotswana.
Indlulisiso eyenziwe phakathi kwenyanga ezintathu esanda kwedlula iveza ukuba kule nani eliphezulu labeZimbabwe elibanjwa lipheka amaphepha okuhlala kwele Botswana. Umphathintambo wogatsha olubona ngendaba ezenzakala phakathi kwele Botswana, umnumzana Pierre Madome, uthi usebenzele ukuthi icala lokupheka amaphepha liqongemva kwesinqumo sokuncitsha izethekeli amalanga amaningi. UMadomi uthi uhulumende weBotswana usenenzelele ukuthi inenge lingena njengezethekeli licina lidala amacala kumbe lisebenza ongekho emthethweni. Kodwa abanye abeZimbabwe abaphathwa kahle isimo lesi besithi inkokheli yeBotswana yenza ubandlululo.
Lokho kuvera unfortunately. Umuntu kumele anikwe i-90 days zakhe angancitshwa. Kusuka kube intimi wagcina sebencisa lo muntu oyisivakatshi. Sebesenza kothi azonela imvuyo. Kumgcike ukuthi umthetho lo wawenzela amaZimbabweans. Kambe ukuthi bebengakwenzela amaSouth Africans, kumbe amaNigerians, kumbe amaNamibians. Phela abantu abengela lapha abaningi amaZimbabweans.
UOzias Ndebele uthi ukubotshwa kweningi lithola lesitampa zokuzenzela. Silitshengisa isimo kanye lodubo olubhekane lenzalo yeZimbabwe.
Nxa uyisiphephele lapho obalekele khona imithetho ifike ibe nzima layo, awula ngenye indlela ngaphandle kokuthi udinge ezinye indlela zokuzinceda ukuze ukwanise ukuhlala, uthole ukuphila lawe uphilise abasekhaya.
Kodwa abanye abafana loJoseph Dube bayazwisisa leli nyathela besithi iBotswana isithwele amagabha avuzayo ilahlekelwa imali eningi ibuyisela emuva abahlala kulilizwe okungekho emthethweni.
IBotswana is not justified ukufaka imithetho le. Ngoba basebenzisa imali eningi ukuthi bedipote abantu abavela elizweni leZimbabwe.
Abanye abeBotswana bathi ngumona ofunakalayo ukuncitsha ikakhulu abeZimbabwe amalanga amaningi uma bevakatshile. UMnumzana Galafeng Sijahomo uthi sokunokuqhela kwamacala kanye nokulwela imisebenzi emlutshwane khona ngenxa yenani eliphezulu labeZimbabwe. Kusenjalo iBotswana iqhubeka ngokwesula amaphepha ukuhlala kwalabo abatholakala bephambanisa imithetho yala maphepha. IZimbabwe njalo iyo ihamba phambili kulaba mathuma esikhombisa lanhlanu i-75 babiselwa emuva enyangeni ezidlulileyo njalo batshelwa ukuthi bengaphindi baluxhobe eBotswana. Ngumathini kwenye wendaba zeStudio 7 ngisabulungile eBotswana.
Ingcwethi kwezamasiko esintu ugogo uThokozile Nkomo ozelwe ukubhodo ePlumtree uthi kuqakathekile ukuthi abazali belondoloze amasiko ukwenzela ukuthi abantwana abangamantombazana bendebe lokhu bezintombi ezigcweleyo ukwenzela ukuthi bebe lesithunzi emendweni yabo njalo kulondolozwe isintu. Intatheli zindaba yethu Benedictine Hlapho uxoxa noMankomo ngalolu daba.
Ugogo uThokozile Nkomo uthi ukulahlwa kwamasiko yikho sekwenze amantombazana lamhlanje angaboni ukuqakatheka kokugcina ubuntombi babo. Embalini yesintu amantombazana abekhuliswa ngonina lapho abebefunda khona ukuziphatha lemisebenzi yezandla leyasendlini. Bebethola njalo ithuba lokufundiswa ngogogo ubuhle bokugcina ubuntombi babo. Bekuthi nxa kukhona abangakuzwisisiyo baye kubo babakazi lapho obekudalulwa khona zonke eziyingozi ekukhuleni kwabo. Ugogo uMankomo uthi sonke lesi sintu sesilahlekile yikho kungaselula ukuthola intombazana echada isaseyintombi egcweleyo.
Sasivunula izidwaba, mina ngivunule izidwaba ngaze ngathi 17 years. Amabele yami ehamba ephandle ngisiya kukha amanzi. Ngathi ngithi ngiyehlela emfuleni ngibona abafana ngilahla igaba ngibuyele emuva. Abafana sasingadlali labo thina sasibaleka emfuleni.
UMankomo uthi ngesikhathi sabo ezenziwa ngubaba lomama zaziphelela ekudlaleni amandlwane.
Kwakuthiwa mawuso ukuthiwa kuyadlalwa ngalezi zikhathi zokudlala sihlangane labo. Sasikwazi ukuthi siyecatsha ngemva kwesiduli kumbe ngemva kwesiphala labafana kungelanto esizayenza. Umntwana wamanje ole 14 years imali bedlala labafana ungasathi kayedlala ngemva kwemoda sebeganga.
Uthi isintu sokukhuthaza ubuntombi lokuhlolwa kobuntombi bamantombazana kwakusenza umsebenzi omkhulu wokukhuthaza ukuziphatha.
Kwakuhlolwa thina sikhula sakhula sihlolwa. Abantwana bamanje kabasahlolwa. Uhle kutshela ukuthi angihlolwa mina, ngifuna ukuvulwa vulwa. Ivision kwesesikhathi sathi umntwana le 5 years. Umntwana le 9 years khona manje uyazi indoda. Ayikho ngamtshela yona.
Ugogo uthokudanisayo ukuthi inengi lamantombazana lilahla amasiko nje ngenxa yokubona onina sebawalahlile.
Thina singabazali khona la eGoli. Safika eGoli sathola abantwana sihlala labo emakhethenisini. Abantwana yethu idoti yonke abayenzayo asisabahloniphi siyenza phambi kwabo. Ngingumzali ngingakuthola ngifake ubrugi.
Ngokutsho kukaMankomo sekuze kwafika kuhlandla lokuthi uthola omama abadala sebegqoka amasokisi emzimbeni.
Abasafake amabrugi futhi lawo la engangibabona bewagqoka sebefaka amathayithi. mina mangi kubhekile mbona azathi ufake isokisi ubusuhamba phandle ma usendlini lo mtana wakho okumbe esikhathi ole 14 years ebona usenza lokho uyabona ukuthi vele la ekhaya kulamthetho usesenza khona lokho
lokhu ke uthi sekudale ukuthi abantwana babe labantwana besese ngabantwana
yikho sibona nje vele sokulabantwana abangalaboyise ene abanye abanye abantwana sebenza iabortion bavunyelwa yibo abazali babo umntwana mabe phuma bese emashop ehamba lo nina unina uhamba emisha lokho asilandaba lakho ngoba vele uyamisha kodwa unina umama makuthiwa indaba yong indawo yongumama uyithathe mangumzali
umankomo uthi sombululo ukuthi kubuyelwe emasikweni amantombazana afundiswe ukuqakatheka kokuvikela ubuntombi babo phansi kwezimo esijeneyo
mina ngithi kazibuyele emasisweni abantwana bakathesa umntwana maele 14 years usesaba ukuthi ibele lakhe libe segcekeni into eyenza ukuthi besabe yiyo enza abafana bebasondelele abantwana abafana bebezinyosi kibo
bakhona abanye bathi lokhu kuzaba nzima kakhulu njengoba sekuhlalwa emadolobheni sekuxubene imihlobo kanti labo mabona kude labo sebesiza lamasiko aqondanga acina ekhanga abasakhulayo Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa ngingu Benedict Nhlapo
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngeselichiye kancinyane ezandleni zikaNtongameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama lami nguNtungamile Nkomo namhla ngilontombazana oleminyaka yokuzalwa engamachomi amabili lambili uSifiso Mlawuzi yena osilobele incwadi ngobunzima abhekane labo empilweni esesigodini Ngiyakwamukela kuhlelo Sifiso.
Yebo.
Ah kusitshele ngobunzima othi ubhekane labo empilweni.
Ya empilweni kunzima kakhulu. Ngilomntwana ole 5 years osesikolo, angisebenzi, imisebenzi ayitholakali. Uyafunda lo mntwana kunzima ukuze ngimbhadalele ischool fees.
Ubaba womntwana yena ungapi?
Angimazi ukuthi waya ngapi ngaqine seGoli kumbe vele uyaphila kumbe akasaphila angkwazi
Wanyamalala umntwana enganani
Vele kazanga ngambonye sahlukana ngesikhathi ngizithwele
Awukazi bele ntshingo nje yokumdinga kubo Facebook lapha la kubo WhatsApp
Ngiyake ngimbone sibili kodwa vele akasincedisi ngalutho
Umntwana akalandaba laye
Akalandaba laye vele kamsupport ngisho
Uyamnanza kodwa ukuthi ngowakhe kumbe uthi kaso wakhe.
Uyavuma sibili ukuthi ngokwakhe kodwa ukuthi amenzele something vele laqala uhlale ngokhalayo isikhathi sonke. Lo nyaka vele angikakhulumi laye ukukhuluma iqiniso kuhle.
Ungathanda ukukhuluma laye emsakazweni umphosele amazwi ngesidingo sokugcina ingane yakhe. Nxa elalele manje.
Ngiyamtshela sibili ukuthi hayi kunzima ngingedwa. Alibana laye ngawe uyafaka izandla sokuzaba lula kimi ngoba yena lapha khona amadlelo akhe ingathi ayigreen ngezinye indlela ngoba imisebenzi yayithola mina ngapha ngiyithole.
Igama lakhe ubaba omntwana ungathanda ukulikhipha emoyeni.
Ye, ibizo lakhe ngu-Edward Mkotosi.
Imbhadalo yomntwana esikolo lapha kuhamba njani?
Vela angenelisi lutho umntanami lokhu wangenayo ku-ECDA angazi ngimbhadalele imali yangkhona angiyitholi khathesi kufunakala imali ye-graduation i-$20 ngoba bayi-2 kulomunye kasisi wami angiyitholi leyo mani sizifika i-deadline yokubhadala ndokho engakakhiphi isenti
ngaba nawakho sisi bakho kumbe abazali ngeke bekutholele i-$20 akulo ngakuncedisa
aba lo mama bakhona ngihlala labo lapha eDoyana kodwa abafowethu bona basebenza bantshela ukuthi labo balezabo imbambeko labantwababo ubaba uluphele vele umuntu lama 70 years abasebenzi ekhaya kulalutho
encwadini osilobele yona lapha uthile kubana uke wazama ukuyakhulumisana lapha balisi esikolo akusitshela ukuthi batheni
ha ngihambile ngakhulumisana lababalisi ngisiyaxolisa ngoba besebengibhalela incwadi bentshela ukuthi imali yegraduation isifuneka masinya ngahamba sithi ngiyekhulumisana labo ngiyexolisa ukuthi leyo mali angikayitholi bangiphendule bathi inkazana enhle njengami ngaswela i-$20 yokubhadalela umntwana okutho ukuthi ngeze masinyane ilanga lelo lingakafiki ngeza-ke ngiswela i-$20 umuntu omuhle njengami ngaba lesithuli kakhulu.
Sikhangele impilo njeyansuku zonke, ukudla uyatsho ukuthi abazali sebekhulile, wena usebenzi ngohlala labazali, lenza njani pho?
Abafowethu bayake baphosele labo okuncane bengathola. Ubaba naye umuntu okanika amabhasikili kodwa vele imali yangikhona incane ayisenelisi ukuthi sithenge ukudla okungasikwana nje sonke. Sihlala siba ngu-6.
Imisebenzi awuyitholi ngitsho leyo kusebenza ezindlini?
Njengezindlini khona kuhesi. Omunye umama wangitshela engikhangela first time sihlangana wathi yena akafuni kusetshenzelwa umuntu ohlakaniphileyo, umuntu ogezayo. Okutho ukuthi nxa umele usebenze ezindlini sokumele ube yisithutha, ube mubi, angazi khonapho. Njalo ungasebenza isikhathi bayakususa. Nxa usungani sugeza sumuhle kakhulu sebekuxotha bathi khona siyabathathela omngabo. Kunzima ezindlini la, usebenze 3 months ungaholi kodwa lapho umuntu akuxothe no-send.
Abasakhulayo abaningi isifiso endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, yebo imisebenzi kayitholakali kodwa zikhona inhlelo abazenzayo, mhlawumbe kungaba yikulima, kungaba yikufuya inkukhu kumbe okunye ukuze bathole okokuziphilisa. Awukazi ucabange ngakho lokho?
Ngiyake ngucabange sibili. Mina esigabeni engikhona kiso akula project, akula ngadi. Sake sabhalisa kuliqembu labomama abalabantwana abale 0 to 5 years. Usaphiwa inhlanyelo. Inhlanyelo zangikhona zathi seziyamukelwe ngabakhulu, babizana bona bodwa baphiwa inhlanyelo leziyana. Thina abomama babantwana okwakumele kube yithi esithola lezo nhlanyelo asitholanga lutho. Ayizange yenzakali ingadi yakhona, bazilimela bazidlela bona.
Uhulumende nasifiso akhona amazwi ongathanda ukumtshiyela wona yini, ikakhulu ekutholiseni abasakhulayo imisebenzi?
Ye, kakhulu. Lapho bengicela sibili ngenhliziyo yami yonke, uhulumende akasizame sibili, sibanyenge emakhaya lapha sisebenzi. Abanye bayatsheketa, abanye bagcina besiye eGoli besiyatshontsha ngenxa yokuswelakala komsebenzi. Ngacela sibili ukuthi ake asivulele asikhathe sisebenze, sisapote abadala bethu nabantwa bethu.
Hayi, siyabonga Sifiso, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo, sikufisela inhlanhla.
Nami ngiyabonga kakhulu.
Veli lalele uhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lo Sifiso Mlawuzi, untombazana oleminyaka yokuzalwa engama-22 ohlala eDoyana esigodini. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Ukuzigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilazo. Iningi lezakhamizi zemaphandleni lithi liyawaswela amagagasi ama-networks avumela ukuthi besebenzise omakhalekhukhwini, okubangela ukuthi kube nzima ukuthi bethintane lula lezihlobo labangane. Ingcwethi kwezamasiko esintu zithi kuqakathekile ukuthi abazali belondoloze amasiko ukwenzela ukuthi abantwana abangamantombazana bende belokhu bezintombi, ukwenzela ukuthi bebe lesithunzi emendweni yabo njalo kulondolozwe amasiko. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.